Ya vele phela ngiyazithembisa ukuthi ngamanje walela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama parliamentary relations alusoluthi okwesibili ukuthi amaqembu azayo esibili oMDC bonke bebengekho labo babambo labo bani so kuyafana nje lokuthi iHighlanders bidlala nje lama-boosters awungeke usitshele lutho ungakhangiyanzela ithi sekuthi iRC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile i-voters roll kamudele vele kayisebenzi lutho kula bantu abaningi abalikhulu abaveli babhaliswa ngokuthi so mina njengoba bona wamfoid vele ukhetho lolu alisitshengiseli lutho ngoba i-percentage yakhona abantu abavotileyo le voters roll yakhona esitshengisiweyo ngokwesiphale nje
kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyaka oza
right ukuze kuhle kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR eziyizikhwicamfundo ngangikhona emhlanganweni last week besithi bona i-BVR kukhanya siphuzile yaso ziyenzakele ukuthi abanye bathi khona ukhetho luzabuya ngo-February ngo-January February okusithengiselayo mfowethu ukuthi i-voters roll ekhona le endala ekamulele kayisoze isinike ama-results angela nkulumo so kufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakhona kabalelele uMorgan Tsvangirai abaludabupresident Ncube kathesi nxa kungela voters roll entsha e-BVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lokhetho ngoba kuthi asiphendisele emuva sipile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele kuthina amazimbabweni sesizibhejele ukuthi nxa abantu bezanu phesi bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni